Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Hatheke leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi esisodwa i 1 million kuphela na.
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. But
inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices ekwelemelika ithi amalungiselelo okutshengisela e-United Nations e-New York City kusolwa umbuso weZimbabwe kuyona le inyanga asekusibanga esikude.
Sibathatha le mthubo ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe.
Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama-civil society organizations bathi umthetho osalolongwayo owe-PVO Amendment Bill ungaphumelela ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla.
USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumeni nje kamnankakho kumele ukuthi uphiwe iwarning ukuthi khona kwaba kwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous kiyo iregime, kiyo uhulumeni kamnankakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe abeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe bengaba bephansi kwesigidi 1 million kuphela emhlaba wonke jikelele. Ugatsha lwezamanani iZimstat luthi kulenani labantu elingaphansi kwesigidi esisodwa 908,914 elaphuma elizweni kusukela ngomnyaka ka-2012 kusiyafika lo mnyaka. Iningi laphuma lisiya emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye laphetheya kolwandle. IZimstat ithi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 abazalelwe phandle kwelizwe belabazali abadabuka eZimbabwe. Lolu gatsha lubikwa lusithi ngesikhathi sohlelo lokubala abantu lwabuza ukuthi izihlobo eziphandle kwelizwe zingaki okwenza baphume lamanani la. Kodwa abaningi abakhulume leStudio 7 bathi abazange bababuze lumbuzo okwenza bengakholwa inani labahlala phandle kwelizwe elikhulunywa yiZimstat. Isabelo seMatabeleland South yiso esihamba phambili ngenani labantu abaphuma elizweni abayisilinganiso sokungaphezu kwamachumi amathathu ekhulwini 33%. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga Mnumzana Gande. Ye, sibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithi wona yiwo ama-numbers abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is an accurate way of ukuthola i-enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ungani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini is going outside the country. Badinge bipartisan, ben triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye amaphi parties bayenza i-commission bahambe emazweni one by one babiza abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba o indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azo register athole i-number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki so khonapho sithi hayi mina ngiyibona i-number le iphuma iliqiniso ngoba singakhangela futhi ukuthi ama remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year so khonapho futhi enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union MoneyGram LearnLine yiba bakwazi iqiniso bonabo ukuthi abantu bangaki and then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lethu lelabantu abangaki abaphandle ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number ngoba abanye sebafa abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrahundi lani le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas obachayi double up besiya khona le mazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazo ebexoxa ecingweni le Studio 7 engapha kweMelika. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweMelika eZimbabwe Diaspora Voices ithi amalungiselelo ayo okutshengisela phambili kwamahofisi eUnited Nations General Assembly eNew York City kuyona le inyanga asefike emaphethelweni. Ithi lokhu kutshengisela abakwenza minyaka yonke yindlela yokuthi omongameli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele bazwe ngobunzima obuthelwe nguZulu weZimbabwe. Linhlanganiso ithi lobu bunzima bubangelwa inkohlakalo esibhahile elizweni lonke jikelele njalo isibangela lobuyanga ebantwini. Asizweni ingxoxo kamnumzana Damburai Kwekwerere, omunye wamalunga ebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngapha kweMelika njalo isebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voices exoxa logena kuMede Saidi weStudio 7.
United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonake inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations eNew York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Mongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina ke likhangelela ukuthi liyakwenzani ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele isikhonona ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu umumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwamahofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhla ka 24 Mpandula eNew York ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzane na chamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilapha.
Lapha ke sinxusa wonke umuntu oweZimbabwe owenelisayo ukuthi abe khona eNew York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lonyaka indaba yokhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ngingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungelabuqili, ukhetho olungelakuhlukumezwa kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu owenelisayo abe nathi mhlaka 24 September e United Nations phambi kwama ofisi e United Nations e New York.
Lo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ongomunye wamalunga enhlanganiso ethiwa Zimbabwe Diaspora Voices obexoxa ecingweni le Studio 7 ese Indiana ngapha kwele Melika. Kunjalo nje untombazana owethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokuthi wamdlengula esale minyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu uSusan Mutami ubikwa ezakuba khona emhlanganweni weUnited Nations lapho azakwethulela omunye wemihlangano yeUnited Nations athi yikho okwamehlelayo. Umtami uthi unxuswe ukuyaphawulela athi ibudlova bukamongameli Mnangagwa ugatsha lweUnited Nations olubona ngezabantwana labesifazane. Abenhlanganiso ezisebenza lozulu ezizimeleyo ama civil society organizations bathi besabela ukuba umthetho osalolongwayo oPVO amendment bill ungaphumelela ube ngumthetho ulakho ukuphazamisa imisebenzi yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owePVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezinhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, efaka bakhe oyabe be-appointe uminista kahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekukupheni i-funding bekukuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizahluleka ukuthi zikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yabe isihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona la kuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu uGumbo.
Sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe sekubanile ama trade union nalawo konke nama opposition political parties sana zeludi kwagcina sebesiya ku revolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kaMnangagwa kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona okwabakwenzayo ukuvala isivil space kudangerous kiyo iregime kiyo uhulumende kaMnangagwa ukuthi abantu kunabamphikisayo uma bengasela sinye ispace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela kubaphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana lozulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they'll be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uzulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngeke esebenze ngendlela ekhululekileyo ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uzulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesi kathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
Ukuze ziphumelele obala singuhulumende, kumele kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelane bani kulabo abangena kulezi zigaba.
Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende esithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo ulakho ukungamsebenzeli uhulumende kuhle besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala izulu lesikhukhula lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNew York Times lolodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weLebhelitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba ezakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani Studio 7 ngumubarak ebulili ma west hayi mfuna ukukhuluma ngendaba yemthwakazi ke omqondisi moyo laphana ongupresident wabo abantu bakithi bengalahlekiswa ngabantu abasetshenziswa yizanu omqondisi bengabazukulu bamashona njengokwakusetshenziswa sibusiso moyo ojonathan moyo wonke labo onkosana moyo bengabazukulu bamashona ngenxa yezibongo ezilokudlelana lamashona labantu besikhala langeni lezinye inhlobo zemathebeleleni besetshenziswa ingani ngabantu abakuleyo ndawo abalolo hlobo kodwa bezodivida nje amavotes eopposition. So abantu bakithi ngenxa yokungavuleki kwamehlo ababoni ukuthi umqondisi nga iproject ezana umthwakazi nje ukuthi idivide iopposition vote. So umuntu uma evotela umthwakazi usifanalela lo muntu wezanu nje akushiya akuhlukana ngalutho yakuyivotela izanu akusoze kutshintshe lutho. Ichange oyifunayo leyo sozuyithola yavumfana nomuntu olahleli ivoti lakho kuzano. So abantu abakithi vulana amehlo lingaboyengwa ngamaproject ezano omthakazi afandwa ezano. Ngiyabonga.
Yeah, Studio 7, ngiyalibingelela linjani basakazi abahle. Hayi, siyabonga ukusebenza kwenu madoda, isizwe imibono ehlukeneyo kubahlali belizwe. Hayi, mina ngikhuluma ngiselibhane lapha esigabeni saseMandawe ward 22. Bengithi mina ngidlulisa umbikothi la engikhona. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi sengiye ngasaveya ngananzela ukuthi abantu abaregistered, people are not registered. Loko kusho ukuthi khona siyacela ukuthi uhulumeni athumele futhi isebenza geze zakhe zibuyisondele phasi kwabantu babuye bazohlola futhi njalo bananzelele ukuthi abantu abakoregistered abantu kuze abantu baregister abantu abaningi abaregister. Cela izeke isondele phasi kwabantu.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana lezanu PF leya abakhokheli bayo bonke ingane zabo zifunda eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe laba abaxoshana thina esihleli nabo lapha emakhaya ingane zenu zifunda kanjani kusasa lazo limi njani landi nabazali lilandelayo ifuture abantu benu ikuphi mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona basebethethe ilizwe balenza imizi yabo babusa umathanda ngabantu babo kabafundi kulelo lizwe lingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle yibo futhi umkhwenyana wabo mnangako yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo belungisa ngani balungisa izinto zemizi yabo izinto zesizwe. Asike sizinukela amakhwapha mpela sizinuka amakhwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena but wena ulandela wena uhamba ulandela impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga lapho kulamatshe lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunuke lebhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona abantwana bayadla ezizweni lapho abafunda khona.
Unjani umsakazi nabalaleli be-Studio 7? Ayi, mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi yena abantu be-CCC badlula sisengu bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president yeZimbabwe. Wena baba ucabanga ukuthi yena umqondise engaliqhuma naye ilizwe laseZimbabwe. Nje ma ucabanga nje ma uphupha nje wena ubona ngathi ngelinye ilanga nje iZimbabwe izovuka iqhunyiwe kuthiwa kona umqondisi sekungu-president waseMatabeleland. Ngoba nawe uyayibona nje iMatabeleland ne-ZANU PF yawena khona ngale Matabeleland emakhaya kubocholotsho kuphi. Ya wena nje iZANU PF. So wena cabanga ukuthi umqondisi nje ngaliqhuma nje ilizwe laseZimbabwe na ebe upresident ngoba wena uthi abantu be-CCC badlula sisengwa bacabanga ukuthi uChamisa engaba yi-president. Hey, uChamisa unawo ama-chances okuba yi-president mara umqondisi akanayo ne-chance yokuthi ngaliqhuma nje ilizwe leZimbabwe. Just nje ukudlala ngengqondo zabantu nje dugisa abantu nje ngento engekho. Uyavela iqhume ngapi umqondisi? Ngoba nawe nje nawe ne-MRP yakho le ladlula sisengwa ngoba kuyafana. Umqondisi angeke aliqumilizwe laseZimbabwe and futhi angeke aze avuke kuthiwa sekungumqondisi sekungu-president yasemathembeleland. At least uChamisa unawo lama-chances lawo.
Salubonani emsakazweni we-Studio 7, ningabe ninjani kodwa? Aliyaphila labalaleli baziphilele kodwa lapho abakhona. Mina sengiyavuma mina ukuthi hayi eZimbabwe kulobandlululo kakhulu eZimbabwe. Sengiyavuma mina sengiyavuma. Kungani kanti kwele South Africa kwachiswa u-Elvis Nyati? Awuzange kukhulunywe lutho kodwa kathesi sokukhulunyelwe isigulani sasithi sona sikhulumisa ishona. Why uhulumende weZimbabwe sesiba lenkulumo kodwa kungafanga muntu laphana kodwa kwatshisa umuntu wafa ngokutshiswa akazange wakhuluma lutho. Kwezosithi kathesi umuntu sekhulunyelwe ngokuthi uthe yena lisho ukhulumisa ishona. So sekhulunyelwe sebesithi sebengikhona bekhipha umbiko labo bengani bakhonona hayi eZimbabwe kuyabandlulwana. Abadlulwa kuchutile ukawuqali ngomqondisi vethu amashona lamandebele kuchuti kusukela phezulu le. Ngiyabonga msakazi.
Studio 7 siyabingelela kwantu nkamili nkomukini lonke ma-Afrika mahle silibingelela nje sithi lapha mina kangithukana ngithini zama ukuqondisa kwabantu babake bekele ukukhuluma ngomunye umuntu kodwa ke la ilokuzi-RP le siyayikele ngani yiyo siyifake uhlukuza ilokuzini i-South Africa abasiyekele ekuvota sizabuya sizovota. Sizazihambela thina njengokuhamba kwethu kodwa ke bekhangela ukuthi noma kuvotwa is wasting time. Kungani bengazami ukudinga indawo ukuthi bebone amazwe abaphephelayo bephele khona bebone ukuthi bayazibangula bezibangula ngoba phandle kokulwa angeke kukhululeke ilizwe. Ilizwe lifuna kuliwe vele kuhle ukuthatha ilizwe kuliwe. Loko kuloko kuthiwa hey amane vota amane vota la hayi mina ngifuna ukukhuluma manga. I-RP la izame iphathi zihlangane zibe ngamaphathi ahlangeneyo hayi khona ukubumbwa kwesiqembu sokungani vele kuyabonakala ukuthi emhlabeni lokuzena ama-political ayadla. Kanti kungabunjwa kube iqembu eyi-1 kube namaqembu ayi-2 kufunda into eyi-1 e-strong. So hayi ngiyalibingelela lonke lihlobo hayi ke lizame ukuthi lisezele konoko lingabe liloke likhuluma into ezingapheliyo njalo lingakhuluma ngomunye umuntu. Umuntu lomuntu limekele yenza okwakhe kodwa sitshele ukuthi amaphathi engabi maningi ngakho. Siyabonga.
Nani salibonani u-Studio 7 hayi ngungulube lapha e-Cape Town. Hayi siyayibonga usizo isinto ezimnandi. Hayi siyalibingelela lonke u-Studio 7 abasekhaya abaphandle. Hayi siyalibingelela lonke bese ngibulisa be-CCC bonke iZimbabwe yonke. CCC salibonani mamukase imese maZimbabweni pa-CCC singasaruthi reganda. Hayi cela ubuze lapha kini ukuthi anibezanu ubabona yiba bacinga ukuthi bayazi yini ngelizwe leZimbabwe bodwa nako mbe othi abakwazi ukuvusa na ezilala elizweni eZimbabwe. Ngicakele imbuzela uchuma nalo mbuzo lo ukuthi lokho kuhlupheka kwabantu yabakubona kungcono yini ngihlala kahle yini. Hayi, ngicakele imbuzela uchuma lo gawule ukuthi into wayibonayo wayibona indle yini abantu behle begcwelile izwe phandle amanye amazwe bexotsha lezibhedlela wabona into emnandi na. Hayi, uma bekhoya ngicakele ngidibanise nabo labelayinini yabo. Hayi, ngiyacela ngeke ngikhulume nabo. Ngiyabonga Studio 7 ngiqhubela imessage yami ihambe. Angifuni ukuba mude kakhulu, safuna ukukhuluma labo chumi kakhulu ngembezi ubona abathini. Ngiyabonga
Studio 7, Studio 7 sanibonani. Mina ngihlutshwa ngabantu bakithi, imthwakazi singabe imthwakazi sibili, kodwa ke inkinga kasisakwazi ukuthi basupportani, basupporti izanu ngoba bathi sisizi omnyuthi sisizi kayifuni izanu kayifuni asoza votela uchami. So ukuthi bavotela ngoba lo mqondisi kangenanga phela ku presidential, so bathi senze njani bazamani basilahla sikwazi ukuthi bafunani. Kabasitshela ukuthi into eyiyo vela baye ukuqumila izwe siyakuzwa, kodwa kade kumele siqale silungise ukuthi sibone ukuthi siqale sikhiphe yona izanu yakhona leyo kulokuthi bathi uchamisa bamfuni umnangaga bazaliquma balithini kungavota kungasihlale kuphela siphonge ubukela.
Salibonani, salibonani, salibonani ku Studio 7. Injalo ku Studio 7 aba yaphila zithi kubingelela ukuphela ku Studio 7 hlobo labangani onke ngendawo ngezindawo bingelela khonale esigabeni sami lekezi kwele mashumba lapha bingelela wonke umuntu okhona kwampara wonke umuntu olalela iStudio 7 naye umuntu ayo Studio 7 omkhulu kakhulu vele bayangaza abaningi kulo ongangaziwa bingelela tawo khona lapha emaphisa lapho mdaweni noma mnyelini njalo mtala wami amakhona nakwada amdalela iStudio 7 lapho khona ntukubonga nje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala imnengi. Omama besigaba sebandla le-CCC, the Citizens Coalition for Change eMatabeleland and South, baziwa ngokucula ingoma ezimnandi. Lesi yiso njalo isigaba esasivela amalunga amanengi eqembu lezaphu elalicula ingoma ezimnandi ele-LMG Choir. Umhlabeleli uVusa Mkhaya njalo engumhleli wezingoma uxubanise ingoma yabo mama laba ethiwa phansi komfana wahlanganisa leziginci kesizwe ukuthi uphekeni uyakukhwabitha na lokhu akuphekile.
ngikhangela ngaphansi komfana kulento esukumayo yiyo ke ingoma ye CCC Matabeleland South exutshaniswe nguVusa Mkhaya. Uvusa Mkhaya ke liyamazi ukuthi ngumhlabeleli njalo cindezela ingoma. Hayi, sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.